Chris Gande nenawude isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA iNdebele.
Lami ngibonge uThandonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-28 Mhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha olubona ukuhlengwa kwabawelwe ingozi luthi lanxa izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingafikanga, lolaka olwalucatshangelwa lithiye umonakalo omkhulu obalisa ukubhubha komuntu oyedwa.
Othisha kabangavumela abantwana bahambe emakhaya ngangcono bangalesikolo ngoba kabakwazi ukuthi imfundo iza kanjani.
Abazali basagidimali ukuthi kuhlale kule ngubo ezikole ezikolweni in case.
Lanxa ukhetho soludumela eMansumpeni, amabandla amaningi athi awakaqali ukukhankasa.
Njengebandla le-ZANU-PF asikavunyelwa ukukhankasa, akula muntu ovunyelwayo ukubana ekhankase, ukubana ezithengise ebantwini.
Sokulokufuthelana kwele Nigeria okulindelwe impumela yokhetho lwangomgqibelo ngoba amabandla aphikisayo athi ibandla elibusayo liyaqilibezela.
Isifundo esingafundwa ngabantu baseZimbabwe, especially abantu abasha, ukuthi bekwazi ukuthi ilizwi labo o ilizwi lakho o imbi esingayinqoba asingeke sayinqoba njengomlomo kodwa inqotshwa ku-ballot box.
Isiphathamandla sikahulumende weleMelika uDeputy Assistant Secretary Robert Scott ukhangelelwe ukufika lamuhla eZimbabwe uzoqhuba inkulumo lohulumende weZimbabwe.
Kumazwe angentshonalanga esingakusho ukuthi sibona ukuthi singasho nje sithi kwehlula ukwakha ubudlelwane ngoba phela ngabe kuyukuthi akwehlulanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha olubona ngokuhlengwa kwabawelwe ingozi luthi lanxa izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingafikanga, lolaka olwalucatshangelwa luthiye umonakalo omkhulu kakhulu obalisa ukubhubha komuntu oyedwa lokubhidlizwa kwezakhiwo. Kusenjalo amapholisa athi abantwana ababili, omunye obeleminyaka emine omunye eleyisithupha, uPremier Shoko loDonald Gwezuba bagalule eChidakanikwa eMberengwa esigabeni seNduna uMaparavana emgodini olamanzi. Omunye obeleminyaka emihlanu uMthulisi Nhlalo Ndlovu oweSt George Village eNduneni uMabhikwa eJojolo ubhubhe ngemva kokuwela egodini elilamanzi. Kusenjalo isidumbu sowesilisa uMnumzana Resistance Mhlanga obeleminyaka elijumi lasitshiyagalolunye 19 oweBanda Village eJojolo owagalula ezama ukucapha umfula uGwayi wona owawugcwele sitholakele sakhutshwa emanzini. Ukuhlaziya indlela abantu abangazivikela ngazo ungozi ezifana lalezi kanye lezulu, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula lolu daba uMnumzana Everson Ndlovu.
Abantu bananzelele vele khona bangachathi imfula nxa imfula igcwala ngoba awukwazi ukuthi izulu eline phezulu le linganani. Ungabona amanzi emancane uthi alapha ngiyachapha la, kanti ngaleso sikhathi vele amanzi amaningi ayeza ngobuningi and in the end sitholani abantu sebegalula emanzini, imota sezithethwe njalo njalo. Lesikolweni ethambe izulu liyasithola abantwana besezikolweni, othisha kabangavumela abantwana bahambe emakhaya ngangcono bangalesikolo ngoba kabakwazi ukuthi imfundo iza kanjani.
Abazali basagipha imali yokuthi kuhlale kule ngubo ezikole ezikolweni in case ngoba sikwazi phela, you know, lokudla phela abazakudla ngoba nanko phela sekubafikile bengalindele. So la local authorities yena amakhansili ethu ngalanga kathi mekushiye ukuthi ngesikhathi lesi esiphila kuso esabo climate change leyo uguquka komqoko, you know, komkhathi lokho our preparedness plans are slightly updated now in the game. I go and see a figure, say, to a local authority, Matobo. If I got a disaster preparedness plan 10 years ago, things have changed.
Local Kulumelanese is just as Denza, Owaka test, but in the long term, Utala Tegiluti, Kubelin Fundis about Ama disasters, as Colwyn, who curriculum yet? Kubelin Fundis, who's the comes. You know, local city informal education. But practically, you know, in the events that are selling our flats, Angie. Kuko no means Ukumbu, look at Ama Police at the Alec Department, Yawaliana, Yawen Yulavante Mazin. Angie, that department can be expanded into communities. Abantu train, looking at any man's university. There is need for e-practice. Nanjalo, the Avantana Gaba Fundis, even look stream as Colwyn. But in the event, Yakalula, we in the Nabu is the Nasuna Mono Jan. You know, Abunabi, Jenatisa Kulubut Avantana Sima, you know, it was something like Lagzar. Katas is no longer that. It's a necessity that I know how to swim. As the comes in the Ginan, Ama village, Lama Ward Civil Protection Committees, Ed, Kanigwe Ikapacity, Ebans. Bagwazi amasayini ukuthi umfula nxa uzagcwala ngamandla siwubona njani bakwazi ukumeasure you know bakwazi ukupredicta even besebenzisa our what we call our indigenous knowledge systems ngoba khokho bekwenza konkena
sesikhangela phambili singabona kusenzakalani ngokuna kwezulu leli eliningi
kulama parts ethu isigaba zethu eZimbabwe ngapha esizifila to some extent, you know, the impact of the cyclone. Those years, as you tell me, we are afraid of it. As it was the Ufred angamane futhi abe namandla kakhulu abe sebuya asivimbezile singananzelele yikho bengisithi kuhle ukuthi sihlale silungiselela kodwa ngiyajabula lapha ngikhona ivikileli angikho lekhaya ngisemanikaland the systems the civil protection department isiyakubeka kwacaca ukuthi we are alert as a nation. Yikho phela ukuthi labantwana abayenguthe bangaye esikolo and so on and so on. So kuhle kube njalo ke ngoba sikwazi ukuthi usayiclone lo uzathola amandla nini inqe ngokusuku balamhlanje. So yes, angalimaza izifuyo, angalimaza izilimo, angalimaza izindlu lapho sihlala khona, zilima leziwe sibili, angalimaza ama-bridge ethu.
Lo ke ngumnumzana Everson Ndlovu ingcwethi yecubungula ingozi ezidalwa ngezemvelo obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga we Studio 7.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
inkonzo.
Lanxa ukhetho soludumela emansumpeni amabandla amaningi athi awakaqali ukukhankasa. Ivandla lesisi lithi lisaqoqa umhlahlandlela wezokhetho andubana liqale ukukhankasa okuqotho lanxa okwakathesi abalandeli behlangana beqoxisana. Kuthi ivandla leZANU-PF lona lithi lizaqala ukukhankasa nxa kungenziwa ukhetho lwebandla olwama primaries. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana kudakwashe Musakwa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okwamanje njengebandla leZANU-PF asikavunyelwa ukukhankasa, akula muntu ovunyelwayo ukubana ekhankase, ukubana ezithengise ebantwini. Icandidate esilayo okwakhathesi kuZANU-PF inye, silobaba upresident His Excellency Comrade Emmerson Ndambutso Mnangagwa, nguye yedwa esimkhankasayo ebantwini, nguye yedwa icandidate eZANU-PF eyaziwayo. Abanye bazaqalisa ukukhankasa lokukhankaselwa singaqeda ukhetho esingathi ngama-primary elections awumhlangano weZANU-PF. Ama-primary elections ayiwo azasinika ama-candidates okuyamele siwakhampenele awedale lepalamende lama-councilor ethu avela wonke kuma-primary election. Ama-primary election esiwakhangeleleyo esikhathini esifitshane esilandelayo. Abalaleli ababili ngafuna ukuba kwazi ukubana okwakhathesi iZanu PF ilingisa esithi ngamaseo registers. Amaseo registers yiyo ivoters roll eyomhlangano owezanu PF. Yikho lapho esikhangela khona abantu abazavota bevotela ibandla leZanu PF. So yiyo i-exercise esiyenza esikhangelela ukubana ingaphela limviki esesingenekiyo. Konke lokhu kutshengisa idemocracy ekuZanu PF.
Khona kungani kwehlukene kweminye iminyaka sokusele inyanga ezilutshwane ukuthi kube lokhetho? Siyasibone sekuqalisile ukukhampenwa ngamarali lokunye okunjalo abantu beyibuthelela. Kanti lo umnyaka kungani kwehlukile?
Akwehlukananga kangako. Ungakhangela eminyakeni leminyakeni, iZanu PF iba lama primary elections abo 3 months before i-election date. Okokuthi singafuna ukutika kukhonokho ama primary election ethu afuze ebe ngo-April, end of April khonapho, ngoba sikhayelela ukhetho ukuthi libe end of July kungena ku-August. So after ama primary yikho lapho ubona khona sokulokhu kugijimagijima, sokulama-rally athize, sokulokhu kuginqaginqa. Okwakhathesi hatshi kusathule, kuyafana laseminyakeni kuyabe kusathule. Kodwa kule election njengebandla leZanu PF sikhuleka njalo sikhayelela ukubana sibe lama primary elections aphangisayo ukwenzwa, ukwenzela ukuthi lathi siphangise ukungena ku-ground. So hatshi isikhathi asikafiki esokubana abantu bebange umsindo, asikafiki isikhathi sokubana sizigankase njengama-candidates ebandla elibusa eleZanu PF. Abanye bengathi kuthiyena, hatshi akuthiyananga, isikhathi kuphela iso singakafiki. Siyaqalisa ukubona isipitipiti ngo-April khonapho, yikho lapho esigayelela khona ukuthi abantu beqase ukubhidizela begijima begwenqana besenza into esijiyeneyo.
Alo ke ngumnumzana kudakwashe Munsaka, ilunga lebandla leZanu PF, wabekhuluma ecingweni lestudio 7 esebhinga.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
Sokulokufuthelana kwele Nigeria lapho okulindwe khona impumela yokhetho lwangomgqibelo, ngoba abamabandla aphikisayo bathi ibandla elibusayo liyaqilibezela. Kuzigaba ezilithumi lanye 11 esezibaliwe, amavoti achikomba ukuba ilunga lebandla elibusayo umnumzana Bola Tinubu nguye kade ekhokhela, kulandele owebandla eliphikisayo umnumzana Atiku Abubakar, bese kusiza omunye njalo owebandla eliphikisayo umnumzana Peter Obi. Amabandla aphikisayo bathi baphume embuthanweni lapho kade kumenyezelwa khona impumela yokhetho besithi ayihambelani laleyo ethulwe iziphathamandla zamabandla la ezigabeni kade seziqanjiwe. Owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Olusegun Obasanjo ucele ukuthi kuvotwe kutsha ezigabeni okulokufuthelwana ngenxa yokungamukelwa kwempumela yalolu khetho. Akwaziwa ukuthi kuzokuba lokuvumelana na kulezo zigaba. Sixoxele sizalwane seZimbabwe isikwele Nigeria, unkosazana Thabisile Ncube.
Namhlanje eNigeria umumo wakhona ngani ufudumele kakhulu. Umumo ufudumele kakhulu kushisa be abantu, especially abantu abasha abajabulanga neze. Kukhona amahunga-hunga kodwa anobufakazi bokuthi ama-elections ayizolo nangamgqibelo kube nokuriga okuthile. So abantu abahlalisekanga, bazondile, bakwatile, bayachinga njalo futhi hayi abahlalisekanga.
Kuthiwa abatsha bavote ngobunengi, kuliqiniso yini lokho ngokubona kwakho?
Abantu abasha ngingathi bavote ngobunengi babo, baphumile sibili bahamba bayovota. Bekuyinhlabathi yabantu, kwizintuthwana zabantu kuma-polling station abantu bevota, bavote baze bayahlala khona kwaze kwafika ntambama, befuna ukuthi besuke kuma-polling station wabo sebeqedile ukubala, sebesazi ukuthi ngobani njalo inamba bani abayenzileyo emavoteni wabo. So ngathi yebo, abantu abasha bavote kakhulu futhi bahambile bayoprotesta amavoti wabo.
Sifundo bani esingafundwa yeZimbabwe
njengoba layo isiba lokhetho kunyanga ezilandelayo nxa ukhangele wena okwenzakalayo khona ngabe
isifundo esingafundwa ngabantu baseZimbabwe especially abantu abasha ukuthi bekwazi ukuthi ilizwi labo o ilizwi lakho o imbi esingaba esingayinqoba asingeke sayinqoba njengomlomo kodwa inqotshwa ku ballot box ema polling station wethu kodwa ke kunjalo nje awuvotwa nje uphume usuke ivota bese uyadefenda ivoti yakho njengabantu abaseNigeria abantu abasha bavotile baphinda bahlala futhi njalo belinde ukuthi amavoti abo ebalwe nayo bencedisa bekhona
alo ke ngunkosazana Thabisile Ncube isizalwane seZimbabwe esikele Nigeria okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba hatshiyeneyo iphephandaba le-Chronic lilodaba lokuthi iziphathamandla zekolithi le-Nasty koBulawayo zehlise imbadalo yama-school fees ngemva kokutshengisela kwezifundi izolo iphephandaba lobulembu be-intanethi le-zimlife.com lilodaba lokuthi umthethwandaba weHarare izolo uqale ukuthonisa icala likaMary Mubayiwa owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga elokuthi wayefuna ukumbulala umfakazi wakuqala ubikwa ethe wathola igazi elaligcwele phansi okungakhomba ukuba mpela umbayiwa wahudula uChiwenga emsusa embhedeni wesibhedlela seSouth Africa kodwa yena umbayiwa uyalilandula leli cala okwamanje sengidedela emuva kancane ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
Msakazi omuhle lapho okhulumayo ngusiba likhulu mfokanyoni msakazi bengithanda namuthi mbeka amagama amabili amathathu ngokhetho oluzayo lapha neZimbabwe mina ubona kwami msakazi ngokubona kwami ngoba lami ngiyayistarta ipolitics ngiyayibona ukuthi ihamba njani eZimbabwe laphana angisiboni isidingo se-opposition mhlawumbe lethi ifuna ukubusilizwe ngoba ifuma bengasayiwina upresident angafaka ngopresident njengoba bethi bona izaniye bancitha imali abantu be-opposition so kungani mawethu phela ugaluza upresidential bethatha amavoti wonke babisele kusana ngoba thina makuthiwa umuntu usewinile endaweni ethile kwini opposition sibubona utshintsho opposition yantiza ngotshintsho kuBulawayo kuwini opposition for 20 years but azange sibone utshintsho bathi mayithatha kuzana manje bahambelani kwelefin ifike iluze befaka abantu babo la bantu babo bafakelwani kuleya ndawo ngoba eSouth Africa siye sabona oCape Town kwini opposition indawo zabo ziphucuka eMid Valley kwini opposition indawo ziphucuka kanti bona yadingani lapha ifu bangadliwa msakazi mina ngithi batshele nje ukuthi bebisele amavoti yonke kuza MPF uvele abantu bevele bezihluphekele ngoba i-opposition yala incedo lapha uphele uyayiholela amahhala musi uma uqeda ungenzeli ukuthi ngiyabonga
Studio 7 lingani balaleli nabasakazi abahle hhayi siyabonga kakhulu kanti okhulumayo ngisho ngingolovana phansi kahle next door sikhokokhoko laphana so la siyabonga izikhulumi zonke kodwa siqinisayo ukuthi hayi kubambana kuhle bonke abantu beZimbabwe nalaba nje abakhulumayo bekhona labafowethu sithi kababuye njengalo kwamaphemiti ephela kuzokhithwa lo muntu inqeko ngabuya kubuyelwe futhi makwe ukuthi kuyakhulunyiswana kahle bengithi mina bonke babuye kanye labakamthwakazi laba ngoba bathi bona bala president but-ke bazabuya babuse nguye mnangakwa ngoba akula nto ongayenza ungaphansi kwakhe uzamlwisa thini wena noma ungazobuse sekunika isigaba ethi nangona ukhonapho ngukhansel but akulalapho ozawukhuluma uye khona imali uzayithinta esikhwameni sikabani ngoba kumele uyoguqa phambi kwakuthi ufuna imali ma ingakunika uzabale kuyena asivoteni sikhipheni simbumba sikhipheni zani ukuqala bese sibona ukuthi siyanegotiate ukuthi singakhulumisana sesihlale etafuleni sonke sikhipheke lo konke lokhu ukuthi ilizwe silibusa njani siliphatha njani singaphawulana ngemhlo hlobo hayi asingeke siyendawo amandebele sibalutshana kakhulu singufayishi emashweni so singahamba ngemhlobo ngeke silibuse leli lizwe liyashaya ufala abantu bethu bafe futhi baphele amashweni lokho ezozala ngaphezwe gcwala asikhupheni ke bese sibona ukuthi amashweni singadudula njalo kuye lemvane yabo
kusobala sibe ukuthi zangiphefu ayilandaba labantu ilendaba yonayo hodwa ngemoli yayo kambe nxa eyathenga imoto azukuthile zethengela amapostoli lawa imigwaqo ifile okubuhlungu kakhulu emigwaqo ifile okubuhlungu kakhulu emigwaqo athesa amatisha akhala ngomkhulu yena uyaphosa kuyenza into engarayikha ngakuthi bumvumi ababenzayo labo bezangiphefu lobupresident kwakho kubumvumi ababenzayo labo ha khane vele bafuna ukuthi abantu bebenze njani ndrasigcilaza she umbuso wamachiwa awunginostrateki ngoba ivinobe sigcilaza phathi sasisihle sithole into khalokho umntu esidotileyo
basaka elinjani basakazi bethu be-studio seven hayi siyazizwa izindaba ezingazehlangothi lezimbabwe namhlanje sithanda ukuphendula kulalaba abantu abathi i-MRP le-tribalist abantu bathi i-MRP ayikho right iphathe efuna ukuvalwa ezimbabwe hayi ngabantu nje abalahlekaba abasadinga nje ukufundiswa nge-history ngesikhathi sabomgabe labonkomo omgabe labonkomo bakubona kufanele ukuthi bephakame belwe loncindezelo lukasmith uncindezelo lwalezwa empini womnyama bakubona kufanele ukuthi bephakame belwe lalolwencindezelo baphakama babakhulula abantu kodwa isimanga kwakukhululeka umhlobo wami omunye umhlobo wasalo lokhu lokhu uncindezelwe ngomunye umhlobo omuntu omnyama so i-MRP right ma iphakama isithi ilwela abantu bakomthwakazi i-right ngoba ikubone layo kufanele ukuthi isukume ilwe lo ncindezelo olwenziwa ngabantu bemashona nje ebantwini bemathebheleleni so angiyiboni i-MRP ngoba lapho mina hayi angiyiboni shem labanye angibezwe impela beyigxeka bethi yeyi i-MRP yeyi tribalist yeyi njani njani hayi bantu bakithi azamele ukufunda ipolitiki njalo ipolitiki funda imbali ukuthi yona ize ibe khona izani izibe khona izaphu babesukume beboneni babebone uncindezelo njayo i-MRP ikholele kutheni hayi into engasiza abantu bakomthwakazi yileyi ayiyekeli i-MRP ikhulule abantu bakomthwakazi
ngeke ngeke size simamele amazwi okuhlanya amazwi kamnangagwa uma ethi umnotho wezimpawu sowuthuthuki kuphi uthuthukile kuphi ngoba nje kusafana yonke into umnotho impi ezombuzazo yonke into nje iyafana akukho nto eshintshile lapha umnangagwa usela nje umhlangano nje asifanela lo mnangagwa lo mayekele nje okushela into engekho asifuni uzwa nje amagama wakhe okokucala sibaluleke eka ngenxa yakho umnangagwa manje sokushela uthi uyasamukela ukuthi sibuye ebheke ekhaya uyasihlangana lo angifuni okuzwa uyazi mina uyazi ngiyamnyanya ngiyamnyanya umnangagwa ngiyabonga ngiyabonga e-studio 7 ngiyabonga yime umcc uchibasa la e-Kempton Park ejos hayi hayi angifuna uyizwa leyo ndoda la ekhuluma khona nje yeyi ngizangathi ngaphalaza ngizangathi ngahlanza nje the way ngimnyanya ngakhona lo mkhulu loyo hayi
salibonani salibonani madoda kithi aka-studio 7 nginjani ngiyakufisela impilo ende ngenkosi yethu uJesu Kristu owasifelayo madoda emthini ya ngiyithabe ukuthi ngizwe ndlalela kakhulu izindaba ela ama-apostoli asekhanya esengabantu asebengabakhampena hayi madoda uJesu Iscariot wasoze ebe yedwa Judas Iscariot wasoze ebe yedwa yikho sesikubone mbala kufuze ukuba ube khona kunjeya khona abantu empilweni ibhayibhile ikhulume likhona ekugcineni kuyaphela uthando lwabantu abantu asilandaba lokukhuleka abantu asilandaba lokukhuleka abantu asilandaba lokuningi ukuthi uNkulunkulu kumbeni bemesabi sebehlonipha uNkulunkulu abantu so abantu asihlonipha uNkulunkulu vele bayizigilamkhuba zawenda khona kufana nomntwana nxa kuyukuthi engalayeli abazali kuba njeyakhona lokho yikho-ke akumangalise ukubana kubenzi kodwa-ke into engiyitshoyo khona abantu bani bayafunda kodwa vele yona izimbabwe sesiyithathe emakhiweni sayithatha sijongene sasithatha izimbabwe sijonge ubana umhlaba siwusebenzise silime sezilokulokhwa ngomhlabathi lowo kodwa-ke abantu sehluleka ukwenza ngenxa yokubana kuba lezinqumo eziningi esihlalazo empilweni ezomhlabathi walo yawenza khona kodwa-ke asikhulekeni uNkulunkulu uzangenela yikho sebantu bengakhohlwa ubana ngathi abantu isabatha njengoba sesikhathi isabatha lezayo abantu bonke bengene ebhantini yokubana sicele uNkulunkulu ebe nathi ezimbabwe uzasincedisa uNkulunkulu uNkulunkulu kahle lokhu yena kumavula kuvaliwe la ithembele njalo abakhuleka kuNkulunkulu ebayihlukeni labantu abakhuleka kubantu abantu sibe sithatha ingqondo zethu nenhliziyo zethu sizigqoze kuNkulunkulu ngqa ukuzasezweni amen.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, isiphathamandla sikahulumende welemelika uDeputy Assistant Secretary emahofisini aweBeru for African Affairs uAmbassador Robert Scott ukhangelelwe ukufika lamhlanje eZimbabwe. USkot ukhangelelwe ukukhulumisana lomphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba lezinye iziphathamandla zikahulumende. Uhambo lukaScott lulandela umhlangano we-US Africa Leaders Summit owenzelwa kwelemelika, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa engasinxuswanga kwanxuswa umnumzana Shaba. USkot ukhangelelwe ukusuka elizweni ngolwesihlanu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Kumazwe angentshonalanga esingakusho ukuthi sibona ukuthi singasho nje sithi kwehlula ukwakha ubudlelwane, ngoba phela ngabe kuyukuthi akwehlulanga, ngabe ama sanctions la akhona, unsinyo lolu lukhona, ngabe asibonanga amazwe entshonalanga elivuselela okuyinto abayenze kumnyaka lona ophilileyo, uma ngingaphosisi sibonile bevusela besengezelela futhi nabantu ababafaka ngaphansi kwalelo nsini. So siyabona ukuthi ngaleso sizathu kwehlule emazweni angentshonalanga, ngoba futhi yiwo amazwe alokhe esakhuluma esiwabone khuluma emhlabeni ngokungabuseki kuhle kwezwe laseZimbabwe ngaphansi kobuholi bezanu-PF. Weli-ke asikubonike lokho kuvela emazweni angempumalanga, asikuboni futhi kuvela emazweni e-African Union. Amazwe asakhuluma ububi bezanu-PF namazwe entshonalanga ukuhlanganisa i-Europe ne-America. Lokho-ke kuyasichazela-ke ukuthi kusho ukuthi imizamo kaMnangagwa ayiphumelelanga. Njalo futhi asiziboni nenkampani ezivela kulawo mazwe zisiza zizozifunela amathuba okuthi zisebenze kuleli lizwe laseZimbabwe. Kukhanya ungazothi khona ubudlelwano weli-ke njengoba nivele bungazange baphazamiseka, sibona buyaqhubeka buba kuhle.
Ukuvakatshela eZimbabwe okwenziwe ngumongameli Alexander Grushenko wakwele Belarus kungakulomthelela na ekuthini ubudlelwano bungavuselelwa phakathi kwele Zimbabwe lamanye amazwe awo entshonalanga?
Lokhana kuyasichazela ke ukuthi ubudlelwane namazwe akhona le empumalanga kusho ukuthi buya busiba buhle kuyo izanu-PF. Ngesinye futhi leso sizathu babugandi esisibonayo ukuthi singenza ukuthi amazwe angentshonalanga aqinise ukungabi nokuzwana noMnangagwa nezanu yakhe, ngoba sekucacile phela, ngoba impi le yase-Ukraine yase-Russia idwebile umzila. Sabona kuvuseleleka ubutha lobuyana obabukhona ngalesiyana isikhathi okwakuthiwa yi-Cold War. UPereshenko ungumngane omkhulu weRussia, ulekelelana neRussia kuleyana impi yase-Ukraine. Sibe siyibona i-Ukraine ilekelelwa ngamazwe ase-Europe, ibe ilekelelwa ngamazwe ase-America kuleya mpi eqhubekayo laphayana. Ngesinye-ke isizathu esisibonisayo ukuthi vele ngaleso sizathu umfazi unkosikazi kaBhadini ubengeke azasondele lapha ezweni leliyana kube kuqeda ukusuka umuntu abambona njengesitha sabo esikhulu kangaka. Njalo futhi kuyachazaka ukuthi laba bantu abababona njengezitha kusho ukuthi banokudlelana obukhulu noMnangagwa nezanu-PF yayo.
Lo-ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi yecubungula izombusazwe. Singakagqibi ihlelo lethu lalamhlanje esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ugatsha lubona ngokuhlengwa kwabawelwe inkozi luthi lanxa izulu lesiphepho Hurricane Freddy lingafikanga lolaka kulomuntu obhubhileyo. Lanxa ukhetho soludumela emasumpeni, amavandla amaningi athi kawukaqalisi ukukhankasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-half past seven.